Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande ubesipha indaba ngolimi lwesishona. Linga livuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 15 Ncwabakazi 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Inkantolo ye High Court lamuhla izahluza udaba olukhwezwe libandla eliphikisayo LACCC olokuthi iZEC kumele ibanjwe ngamandla ukuthi yethule ugwalo lwabavoti ivoters roll olusebulenjini.
Siyakwazi thina ukuthi ngo-2018 kwaba le mizamo enje, njalo kuhle kutshengisa ukuthi iZEC yona ayitshintshanga, ayikaphambuki endleleni embi, ilokhu iqhubeka ngendlela embi eyobuqili.
Ibandla le-CCC lithi bekungafanelanga ukuthi amapholisa abophe amalunga alo angamachumi amane izolo eHarare ngoba ukubhodabhoda ukwenziwa ngamalunga aleli bandla ngezimota edinga usekelo i-road show akusicala, njalo abemandla le-ZANU-PF bayakwenza mahlayana.
Nxa ukuthi amapholisa abe le mbono etshiyeneyo bayaspecify encwadini yabo ukubana bavumeli lokho abavumeli lokho.
Abahlali bempophoma lemzilikazi bathi sebekhathele ngokuthenjiswa amanga ngabezombusazwe, ngalokho abasoze bayevota.
Mina ngingumuntu wesifazane, ngikhuthaza abanye omama ukuthi kasisukumeni, ngoba ukusukuma kwami lokungivotela kwenu kufana lokuthi lani liyavuma liyasukuma lingomama.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngodaba ngendaba eziphathelane ngezokhetho oluzaqutshwa ngeviki ezayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkonzo.
Asambeni madoda siyovota.
Inkantolo ye High Court lamuhla izahluza udaba olukhwezwe libandla elele CCC elokuthi iZimbabwe Electoral Commission kumele ibanjwe ngamandla ukuthi yethule ugwalo olulamabizo abantu abazavota kukhetho oluzakwenziwa ngeviki ezayo ivoters roll. Umahluli womthethwandaba munye unqume ngeviki edluleyo ukuthi lolu ayisilo daba oluphuthumayo olungahluzwa ngesiphangiphangi. Kodwa igqetha le-CCC umnumzana Doug Coltart utshele iNewsday ukuthi udaba lolu soluzahlafunwa lamhlanje. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele isikhulumeli se-CCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirohodza.
Into ehluphayo ungakhiphi i-voters roll ngoba isikhalazo kuma-opposition besingesokuthi i-voters roll ikhitshwe i-soft copy e-voters roll, hatshi ama-hard copy la esinikezwa wona. I-soft copy iyabinceda ukuthi uyakwanisa ukuthi ufake okunye okuncedayo ebulenjini ukuthi ucubungule ukuthi iZEC ihlela njani amabizo alabo bantu abayavota ekhethweni. Kodwa nxa kuyi-hard copy yona le ngesiNgisi ngathi amaphepha ayabe printiwe, kuyabe kunzima ukuthi sibone ukuthi amabizo lawa yiwo yini eqinisweni alotshwe iZEC, njalo ukuthi sibone ukuthi akula singundengunde esiyabe sikhona khona pha. So sinanzelela ukuthi kukhona esikuthi i-double entry, ukuthi nxa singanikezwanga ngama-soft copies kuhlupha ukuthi singasifake ezigcingini zethu ezinceda ukuthi sihlolisise ukuthi amabizo kafakwanga kaningi-ningi, njalo ukuthi ezindaweni especially ezimaphandleni ukuthi ama-ID alotshwe ngendlela efaneleyo, njalo okungelabuqili phakathi. Kodwa uzananzelela ukuthi yona izanu lamanye amajaji akhona babefuna ukuthi singene ekhethweni kungahlolisanga khonokho, okutshengisela ukuthi i-voters roll yesisetshenzisa ukuqila abantu beZimbabwe. I-voters roll yesiyiyo into esenza ukuthi iZANU-PF ibe khona embusweni abantu bengayifuni.
Lilo bona njani udaba lwe ballot paper ya labo abancintisa kukhetho luka mongameli efakwe ngendlela yokuthi umnankagwa uba sesandleni sokudla abe phezulu futhi lapha abonakala khona kodwa ngakulandelwe indlela nje enormali yokufaka yokuhlela ama candidates umnankagwa obesiba phansi li kubona njani ukuhlela kwezek ngalindlela
kuyakhanya sibili kusegcekeni ukuthi izek izama ukuthi incedise umnankagwa ukuthi akhanye ngoba phela kumele kube liphetshani nje elilodwa athi ukuthi kube angani libhuku kodwa
siyakwazi thina ukuthi ngo-2018 kwaba le mizamo enje njalo kuhle kutshengisa ukuthi izek yona ayitshintshanga ayikaphambuki endleleni embi ilokhu iqhubeka ngendlela embi eyobuqili njalo ngakhayela iphepha lelo abezek bavela bayala bencediswa yibo nalabezani voti khonokho ufake ibizo likamnankagwa esandleni sokudla libe phezulu lapha nephepheni uhle utshengisa ukuthi izek kaimanga yodwa izek ilabo abantu esingathi abaholi bezanupiyefu abayibusayo izek kayisiyonhlanganiso ezimele yodwa njalo ukwethemba izek kuza kuba yinto ehlupha uZulu.
Lo ke ngumnumzana Swithan Chirohodza isikhulumeli sebandla lesisi kobulawayo. Kolunye udaba abanye abavota ngeposo bathi bavote izolo. Amapolisa lamasocha yibo ababikwa bevotile kodwa ibandla lesisi lithi bekungela abebandla labo abahlola lolukhetho. Bakhona njalo abathumele amaphepha abo okuvota atshengisa ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa uhle wafakwa phezulu esandleni sokudla kugwalo lolu oselufakwe ku-internet. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi bekungafanelanga ukuthi amapholisa abophe amalunga alo angamachumi amane izolo eHarare ngoba ukubhodabhoda okwenziwe ngamalunga alelibandla ngezimota edinga usekelo i-roadshow akusicala njalo abebandla le-ZANU-PF bayakwenza mahlayana. Amapholisa athi abangu-40 laba babotshwe ngemva kokuqhuba umkhankaso ezimotweni oyirali kulokuthi baye eTshuru province okuyikho abathole imvumo yokuqoqa khona umbuthano wabo. Ababotshiweyo laba basentolongweni yeGlenview leBudiriro. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuthi amapholisa angenele ngoba umphakathi ubukhonona ngokuphazamiseka ngenxa yomsindo obusenziwa ngamalunga e-CCC wona asuke eGlenview aya evinkilini le-OK Machipisa lapho avimbe imigwaqo ngapho ehlabela. Uthi ukukhuthaza abamabandla ezombusazwe ukuthi balandele umthetho bengaphonguzenzela santando. Kodwa umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Gift Siziba uthi kusobala ukuthi amapholisa awabaphathi ngendlela efanayo njengamanye amabandla ezombusazwe ikakhulu elezano PF.
Okufanele kwazakale ke uZulu wonke jikelela labo ke abalandela inhlelo zethu kubana ke yes esilenhlelo eTshuru e-applyelwe yavunyelwa ngamapholisa kodwa ke kule karali kumaye ama-constituents ngenxa yokubana ke lapho esikhona ama-activities asabalele indawo zonke ngoba ikarali ke ikuhamba nje ikhuluma labantu kasonto ke engadingeka ukubana kube lokubotshwa kwabantu lokuhlunyezwa kwabantu lokudisrupta kufanele abantu bevunyelwe ukukampena ngokuthula ngenxa yokuthi ubana konke lokhu kwenzakalayo kule effect negatively so on the credibility of an election. So sikhuthaze amapolisa labo bonke abainterested on the democracy of our country ukubana ke abantu akufanele ukuthi behlukunyeze uma bevota njalo amapolisa awufanelanga iphiwe ama instruction ngaba ama-political party and politicians over ukubana kuvunyelwe abanye kuyalishwa abanye. IZANU iyabhode ke sibabone kobulawayo bebhoda enkulumane noma even bengathandwanga abantu or bengamukelwanga abantu ngenxa yokwehluleka kwabo ke ukurana ilizwe kodwa ke bavunyelwa ukubana bebhode ke bekampena besenza amakhara la kusikhangelele ukwana amapolisa fanele ku-apply umthetho universally equally and fair mana kubo bonke abantu abakhankasayo. Ngiyabonga.
Kodwa irally yeChuru constituency yona liqhubile yini njalo kungabe kusenzakala ukuthi amalunga e-CCC avimbile yini imigwaqo aphazamisa ukuthula ukuze abotshwe? Imvumo yokuthi libe le road show kumbe i-car rally yona beliyitholile yini emapholiseni?
Kakhulu ye mhlangano yethu iqhubeke kuhle ngenxa yokubana-ke siyabe si-aplayele emapholiseni njabo siyabe siveze sobala ukubana sizahamba njani, sizaqala sikhathi bani. And as part and parcel of our mobilization efforts, abantu bavunyelwe ukubana behambe ngezimota behlangana labantu ngenxa yokubana-ke umthetho uyavumela lokhu-ke. And as part and parcel of our program, nxa kuthi amapholisa abe le mbono etshiyeneyo bayaspecify encwadini yabo ukubana bavumeli lokhu, abavumeli lokhu. So thina silandela-ke umthetho, senza lokhu-ke okhangelele kithi ngenxa yokubana abantu bakithi bonke-ke bakhangelele ukubana izinto zethu zihambe kuhle. Ngiyabonga.
Lathi siyabonga. Lo-ke ngumnumzana Gift Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC obexoxa ecingweni le-Studio 7. Lanxa sokusele iviki nje kuphela ukuthi ukhetho lwenziwe, iningi labantu lithi alikaboni kahle ukuthi lizavotela bani. Intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisas Banda uvakatshele esigabeni seMzilikazi Mpophoma koBulawayo ekhuluma labahlali balumango lenkokheli ezancintisa kulolu khetho.
Iningi lentsha kulendawo lithi alivoti kukhetho lukamhlaka 23 Ncwabakazi ngoba benganazwazi inkokheli u-Akhona Ntshuma oleminyaka engamashumi amabili lanye yokuzalwa 21 ngomunye wabangelathemba lokhetho lwalo nyaka.
Awasincedi ngalutho la abalobe besithembisa amanga bethi bazasincedisa. Ayi akuyo.
Omunye njalo othi asoze ahluphe ngovota ngumelisi Moyo oleminyaka engamashumi amabili.
Ngarejistela ukuvota wasincedingalutho.
Uvuyisile Ndlovu ngomunye osakhula othi cha kavoti.
Nge-20 years kuma-elections angiboni ukuthi ngingavota ngoba sithola izithembiso zamanga. So sithole izithembiso zamanga kahle kahle thina siyabe sikukhangelele njengamayouth, siyabe sifuna ukuthi maybe kube lo ma-courses esiwayenzayo, yabo sibe le zinto esizitholayo njalo ezosincedisa ngoba wathi simhleli anginalutho engilwenzayo empilweni.
Uthobekile Juma uhlala eMpophoma uthi abahlali balindawo bakhala ngento eziningi ezibahluphayo.
Asilamagetsi, amanzi, imigoqo yethu ifile. Lokungcono nje kwesesibhedlela njengoba ikliniki ukuze sabe singenazimali, thola ukuthi umntwana uyagula kuyafunakala ama-$10 asilawo. Thola ukuthi ngiyagula funakala imali angilayo, angisebenzi. Ngiyakwazi ukuthi ngizovotela ubani kodwa ngilesifiso sokuthi sicela ukuthi asiqhubele izikhalo zethu kuhulumeni wethu.
Unkosikazi Simelwe Inkosi Moyo yena uphambana labanye ethi uyavota ngeviki ezayo.
Kodwa silezikhalazo njengabomama abatsha, asilamgwaqo, imigwaqo ifile, akulamsebenzi, asilala lapho esisebenza khona. Abaningi sebengangayekeliswa izithembiso ezingaphutshiwo. Asilitholi usizo ngendlela esikhangelele ngalo, asilitholi usizo ngendlela esikhala ngalo. So thina sikwazi ukuthi siphulisa nini, sinjalo sizaphula nini.
Abancintisa kukhetho bemele amabandla abo kulesi sigaba bathembisa okuningi. Umfundisi Sihle Mzenda we-Freedom Alliance nguyeyedwa wesifazane uncintisa kulesi sigaba.
Mina ngingumuntu wesifazane, ngikhuthaza abanye omama ukuthi kasisukumeni ngoba ukusukuma kwami lokungivotela kwenu kufanele lokuthi lani liyavuma, liyasukuma lingomama. Isikhali esingasetshenziswa ukuguqula lesi simo, ngibona ingathi mina ngithembisa ukuthi omama sikuzaba le women empowerment.
Mnumzana Patton Tafumanei yena uncintisa ezimele yedwa independent candidate uthi engavotelwa uzaguqula lesi sigaba.
Mina nginzalo yaseMpophoma le Mzilikazi, ngibuye ngenhliziyo yami yonke. Khangelanini izindlu esihlala kizo emabuthweni, abantu bashiya ama-bathroom lama-toilets singene, izititshi ziyadubuka, abantwana bayafa ngenjengu, amaklabhu lapho ekade sihamba khona kufile, imigwaqo ifile, amanzi kakula, amagetsi akula, imisebenzi kakula, amafektari avalile. Avotela iparty, votela nini independent candidate.
Osakhulayo u-Admire Masikati uzamela ibandla lezanu PF uthi uzaletha ubambana emphakathini.
Ngizasebenza gadalala nabantu bonke abasempophoma kungakhathalekile ukuthi uvela kuliphi ibandla, sizabe sisebenza labo. Ngizakhipha ibhatshi lokuba yimemba yezanu PF kodwa ngibe ngu-MP wabantu bonke jikelele.
Uncintisa emele ibandla le-Citizen Coalition for Change, CCC, uMnumzana Desmond Makhaza uthi ibandla lakhe lizaletha intuthuko.
Sifuna izikolo ezintsha, kumele sibe le-ICT, abantwana bethu bebe lamakhompyutha. Akuselanto eyenzwayo elizweni kungela the use of ama-computers. I-issue e-devolution. Leyo ndaba is a very critical and important issue within the region.
Abamabandla ezombusazwe aphikisayo nabenhlangano ezizimeleyo baqala ngokuqonga kwezinhlakalo zodlakela lokwethiselwa kwabalemibono ehlukileyo kule bandla elibusayo. Ngiyimele Studio 7, ikhamera mu-Ezra Jesus Banda.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote.
Siyabonga Ezra Chisa. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa uzasuka kancane emkhankasweni wokhetho alubhekise kwele Angola emhlanganweni womanyano weSADC. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi inkampani elungisisa umgwaqo osuka eFolos usiya kobulawayo duzane leWange usuvuliwe ngemva kokulungiswa. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngilele enkundleni ithi lichona livuka njani basakazi? Hayi basakazi, kanti izano ilungisa ngokuthembisa abantu. Yiyo phela into eyilungisa ngayo ukuthembisa abantu, kodwa ngokwenza dolo lo kunini abantu bathenjiswa kusukisela ngabo 1980 lokho abantu bethenjiswa lamanje basathenjiswa. Kambe ngempela ngempela lithini ngabantu bethu abangafuniyo? Lithini abantu bethu abayekela izikolo? Lithi sasa labo linga? Kambe ngempela abantu baseZimbabwe lifisa ukuthi abantwana bazafunda kuphela kube ngabantwana bezano izikhulu eziphezulu kuphela na? Abantwana babo futhi yibo abazasala behlupha abantwana bethu. Asikunazeleleni khona lokho, ngoba bethu abantwana babo ababo bayafunda, bayahamba beyofunda phesheya le, besuka lapho yibo futhi abazabuya bezohlukuluza abantwana bethu. Kambe kusukisela ngo-1980 sasitshona sigidiswa khona ngale kuthiwa kwenziwa iphungwe, sitshona sihlatshe diswa sigidiswa. Lamanje abantu lokho kusakhulunywa izilogane lezo kutwa pasi lobani ngalesi sikhathi? Ah, uyahlubona impela ukuthi lizwa liye phambili la, lizwe liye muva impela aliyiphambili. Kube sokusiba labantu abazichaya isifuwa abanjengabo Chris Mutswanga labana othi ozichaya isifuwa ngokuthi yena wayesempini. Uzichaya isifuba ngani abantu behlupheka kangaka? Uzichaya isifuba ngani ngokuthi khona wafundela ukuba kumbe indaba zamabhizinis? Hayi futhi lokana kuyadanisa shem loku kota abantu bakithi. Hayi asivoteleni ngukuko.
Studio 7 siyabingelela emsakazweni, siyakukhuluma umsebenzi. Kuyadumaza kakhulu ukuzwa izinduna zithusela abantu emakhaya ukuthi bevotele iZANU PF nkani. Lokho kukhombisa obala ukuthi izinduna zitshelwe ukuthi zirigele iZANU. Phela irigging mina leyo, ngoba uma uzathusela umuntu ukuthi engavoteli i-opposition lizamxotsha esigabeni kumbe lizomtshisela umuzi, irigging mina leyo. Ngoba likwazi izinduna zikwazi kanjani ukuthi iZANU PF yezawe? Okay, ngoba uma siya kwi-election akwazi lapho kwela khona indulo xaxaxa. So asikubeke sithi makungawini TCC, bonani beTCC balelungelo nalo ukuxotsha lezo zinduna lapho ezikhona ngomuntu wezano bemxotshe khona lapho lapha khona. Ngoba awunye ukukhulume uPaul ngento engakwenzeki. Kuyiwa ku-election ayikafiki election. So asiphile nje abantu bonwandawo. Sizabona ngemphumela yokhetho ukuthi abavote intando yeningi ngobani bawinile. Kodwa izinduna lanto ezano sebekhombisa ukuthi election le sebeyirigile. Ngoba vele mase besithi bona bazaxotsha abantu esigabeni. Bawazi ukuthi bona vele after election babe yibawinile aso kuwina lokuyurika abantu bezimbabwe amazimbabwe tsumela sikhulule ngendlela abakhululwa ngayo kuSmith uSmith welochulo njengolwezano noDr ngibona olwezano solithi bawes ngoba lo muntu kasavunyela ukwenza intando yeninga kusakhethwa umthandazi uSmith wabayekela bahamba ke election bavote uSmith wabayekela balwa la ebazi bathathilizwe ayizano isafuna isiwestern oyesmith angazi ukuthi kuthiwa kuchazwa ku20 ezimbabwe amazimbabwe nakubone lokho siyabonga
mani lapha ngokutho ukucela ukuthi abantu kungani sokuthi abantu bavote lapho njalo sesivotele ilogo yezisapho sonke sithwale iyo kwaphana inkungu vote sibebaningi ukuthi yonke indawo lapho kwanakhansela khona okungalani kwine ngabantu kuphela kwine ngabantu kuphela esibone ukuthi kathi izama ngeke isarinde umbuso ukuthi ngeke nje usarinde babe lingazisabalelisila ngenkohlo yamila indawo eziningi mpila ubona ukuthi kathi izama ngeke sibusarinde umbuso sivotele nje izapho sonke sithwale kulokhu ezathwale mpela vote ibe nabantu kulezo ndawo lam lezinye indawo engathi ngala makhansela khona ibe nabantu abayidlula khonapho ungabalayo konke izane ngayala ngombuso ngiyabonga studio 7 mpela lingifudlele
azakwazi studio 7 sanibanathi hlale phezu kwedaba siyabazwa abantu bezanu p f ngepropaganda abahlala siyalidinga ukhise sithenjiswe saze lobe sithenjiswa from 1980 athenjiswa kuze sithethele kulinge sibona lokhu lizwe ubukhazikhazi bamabhoda akusenzeli ubukhazikhazi bama-airport akusenzeli lutho ubukhazikhazi bephalamende akusenzeli lutho benefit abona so sizwa ma bekhuluma nge-development basitshela ngama-airport basitshele ngamabhoda basitshele ngamaphalamende akuthina kusincede kholokho lokho kubenefit abona ngoba bafuna ukuthi bebehlele endaweni ezinto ezinemoya ezinama-aircon ezina-airport thina abantu esihlala emari siza ngakulanto akusibenefithi ngalutho into esiyifunayo kuzeli function kahle lisebenze kube nemithi ezibhedlela kube nemali emabhenki kube netshahola kahle abantu babo befunde kahle ezikolo zenezezinto esiyifunayo ubukhazikhazi bamabhoda ubukhazikhazi bamaphalamende avele akusenzele lutho abosinto ephela isiko etafuleni lokho kuye bazenze nabona bavele ama-airport afford so
sanibonani ku-studio 7 okhulumayo ngu-Jay Moyo ngajabula le audio ma engafundwa bayizwe bonke abantu nabezanupiye lasephalamente ayingi mina ngizibuza ukuthi kathi o-Job Buskali icala labo eliyenza ukuthi bahlale phakathi ejele kuze kufike lesi sikhathi kodwa kunabantu bezanupiye esibabonayo bephomba ukukhutshwa kuthiwe kalacala kanti amakhothi ezimbabwe kungeneni kunalo wayetha umuntu lo kuthiwa umtori lo wayegqoke i-t-shirt eyi-green lo etsha umuntu kodwa uphandle kabotshwanga kunalo warepa umntwana ona-12 years uphandle kathi imithetho yasezimbabwe injani
sivuka njani msakazi sivuka njani sokuselivikeni lodwa ukuthi abantu bezimbabwe baqeda udubo olukhona elizweni izandla izanu ngehlule kuriga lo nyaka next year kusiya kubo-february kusiya ku-april kusiya phambili leyo baningi abantu abazaphenduka babuye elizweni bazozama impilo besekhaya la kodwa izanu ingariga phumelele ngeriging baningi kakhulu abantu abazaphuma kuleli lizwe kusiyafika next year april south africa lebutswana kumele bazilungisele ukwemukela futhi abantu abaningi kakhulu abazaphuma elizweni nxa yokuthi udubo luzoba lukhulu kakhulu nxa yokuthi uhlupho luyaqhubeka lukhona ngoba uhlupho olukhona izanu p f ma ingaphuma into ziyoba ngcono so abantu ababuye ngobuningi bazozilungiselela ukuthi bavote noma ungavotanga noma ungarejistanga khuthaza ugogo wakho lokhulu wakho ngapha ekhaya ubatshele ukuthi lo nyaka sifuna itshintsho elizweni sikhathele ngalaba abantu laba since 1980 kwasembusweni kwathi ilizwe selife ngamandla manje akusela nto engcono manje so cela ukuthi abantu next week bazame ukuthi bavotele utshintsho ngiyabonga okukhuluma ngomasenga ngilapha kobulawa ephumule emadoma
sanibonani bantu abadala besicela kakhulu bakithi ukuthi lo mlayezo wamuzwe bonke abazali bethu enisizalani sekhaya lisho laba abasapota izanu nisapota kanjani izanu ebulali ilizwe izikolo azikhanyi konke ematabo egwanda amapotos everywhere akunamanzi akunamithi ezibhedlela alizweni iy'ngane zenu ezifele emazweni ngiyanicela bakithi nivote ngotshintsho ndivese nibheke bakithi siyanicela ngoba kuze ukuvota bakithi nivote ngobuningi bazo siyahlupheka emazweni akukhanyi siyalicela bakithi izanu liphume sesidubeke kakhulu nasemazweni siyadubeka abazali bethu bayadubeka ngiyanicela
nonphalubonani basakazi abalandaamadlawazenza engathi akhampenela umnani wakho bamenza ukuthi isathini xa ngempela kezo imisebenzi kakho iyazikhampena yiphi imisebenzi ko esitshela ngebhoti silani le bhoti ibhoti idlulisa lokhu akudlisayo noma ngaze bebedlula ngaphansi kwesihlahla okusalayo baza into esidingayo emgqoke bantu ma imali ngabe ulungisisa besitshela ukuthi ulungisise imali alungisise ezibhedlela alungisise imigwabo yilezo zinto eziphaywe ngabantwana baseZimbabwe bonke ezenza sonke sithole ukuphila okungcono. Nangeloku esitshela ngebhotele ngani izinto vele singelandlazo. Omnye wakwasitshela u-Angwin Spanda wasitshela ngama-helicopter, uthengwa kwama-helicopter singena lapho kuza sizange siziqhubela nje izinto esizidinga kantizwe lezo. Ungathi khonapho uyamtenela lokuthi njengabe kuthiwa batshawa nhlonze ekhaya esesiboni alizani semalini silungu 1-2-3 silungise ezibhedlini kwabonela ukuthi asenzanga kuhle this term ngingasinika sizenza ngcono abe kungcono. Ayikhona ukuthi besitshele ngokuthi kunemisebenzi abayenzayo kulani lutho abalwenzayo lapho.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele kuWhatsApp ngenombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umlilo oqhamuka esihlengeni semelika eseHawaii usubulele abantu abedlula ikhulu, lanxa abahlenga abantu abawelwe ingozi belokhu bependla emloteni okukhangelelwe ukuthi kungaba labanye njalo abafileyo. Iziphathamandla zithi inani lababhubhileyo likhangelelwe ukukhwela kakhulu ngoba umlilo lo utshise indawo enkulu kakhulu njalo abantu abaningi abakazakali ukuthi bangaphi. Umlilo lo uqhamuke esigabeni seMawui ngomgqibelo. Iziphathamandla zithi akulamlilo ongaka osuke walumatha kuminyaka elikhulu esedlule. Sixoxele esizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Tamurai Gwegwerere, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Udaba olwenzakale eHawaii umnumzana Gandhi ludaba oludanisayo kakhulu, ikakhulu nxa sikhangela ukuthi khona kulabantu abambalwa abafileyo besifa betshiswa ngumlilo. Njalo into enkulu eyenzakeleyo yikuthi kutshe indawo enkulu kakhulu, kwatsha lezakhiwo eziningi, kwatsha le ndawo zamasiko omdabu weHawaii ebesezikhona okweminyaka leminyaka ezinkulungwane omdabu weHawaii. Le into edanisayo kakhulu ngoba eziningi izinto eziyabe zizonakele lapha azingeke zisaphinda zabiselwa ukuthi zibe khona. Nxa sikhangela ukuthi khona abantu bomhlaba emhlabeni wonke bazokwenzani ngale ndaba, uhulumende iHawaii ingenye yamalokhuzini, ingxenye ye-United States of America. Lokho kusho ukuthi khona nxa kule nto eyenzakeleyo eHawaii, uhulumende we-United States ye uyangena la kukhona lapha azangenela khona ancedise njengoba kuyisehlakalo esenzakale elizweni. Enye into njalo okumele sikhumbule ukuthi khona eHawaii abantu abalezimali zabo balezindlu balomhlabathi khona le abawuthengayo, yikho ke ingxenye enkulu yeHawaii ilabanikazi abalezimali zabo abangahlali khona eHawaii. Yikho ke nxa singakhangela nje laba abantu ngabantu abalezimali zabo kusho ukuthi sikhangelele ukuthi bazoshesha bancedise ekubunjweni lokulungisweni kwelizwe lalapho okulempahla yabo engabe ibhubhile ngomlilo lo owenzakele.
Ungathini wena nxa ubona ingozi enje ukuthi nxa ingayenzeka endaweni ezinjengasekhaya, ubona ungani kungatholakala yini usizo abantu bancedakale na nxa ukhangele?
Hayi mnumzana Gandhi, okwekhaya hayi ngomumo okhona kathesi elizweni hayi alukho uncedo esingakhangelela ukuthi khona lungaba khona luvela kuhulumende, ngoba kathesi ingozi ziyenzakala nje, ingozi ezingazinkulu njengale esikhangelani layo eHawaii. Kodwa kukhanya ukuthi khona uhulumende akalawo amalungiselelo ekuthi ancedise ngesikhathi kusenzakala, njalo ancedise labo ababe bevelelwe yile ngozi, njalo abe lendlela yokunceda lokusiza abantu ngemva sekwenzakele lokho. Hayi ekhaya ngomumo okhona kathesi, hayi iqiniso sibili ukuthi khona nxa kungenzakala into enkulu njengaleyo, hayi kuyabe hayi otshileyo ofileyo olahlekelweyo yikho lokho. Hayi akulanto esingayikhangelela kuhulumende ukuthi engangenela akuncede ancede iloba ngubani, hayi akukho lokho.
Hello ke ngumnumzana Tamurai Gwekwerere isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke yasidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Kodwa ke silazo ezinye indaba ntambama lamhlanje ngo 7:30.